Njengogatsha labomama ku-MDC Alliance, asikhathazekile kakhulu ngokwenzakale kumantombazana la amathathu awe-Youth Assembly e-MDC Alliance, uSisiliya, uNetsai, loJohanna, abathethwe izolo ngamapholisa ku-roadblock e-showgrounds. Sikhathazekile ngoba lokho bengabonakali kusukisela izolo. Amapholisa alokhu tshintsha-tshintsha ama-statements. Bake bethi kabalawo amantombazana lawa, kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Izolo bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi base-Harare Central Police Station. Siyakwazi bagcinwe ngamapholisa, bazama nje ukucatsha, kodwa thina sikhathazekile ukuthi nxa kuyukuthi abantwana laba balecala khaba bajezise phela ngokuvula i-docket bahambe e-court, bayetholakala ukuthi balecala kumbe kabalacala e-court. Sifuna i-justice ukuthi ibe khona nxa kuyukuthi balecala.
Bekufanele yini ukuthi abatsha laba betshengisele ngesikhathi lesi ese-lockdown?
Ama-youth ebedemonstrata ukuthi balambile, abantu balambile, uhulumende kayenzi lutho nge-lockdown leyi. Siyazi ukuthi kule-lockdown, kodwa nxa kule-lockdown phela akutsho ukuthi amalungelo kwabantu lawo aku-lockdown. Ngakho sithi akulanto abayiphambanisileyo ama-youth lawo, balelungelo. I-constitution yeZimbabwe ithi wonke umuntu ulelungelo lokudemonstrata, lokupetishina at any given time. I-COVID-19 kumbi lockdown kayizange ikhiphe amalungelo lawo.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke, ama-lawyers awe-Zim Rights, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, yiwo asebambe udaba lolu, yibo asebe phambili. Esiloko sithemba, sikhuleka la kuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona, abalako kudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwayenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi okwayenzakala kuGonyeti. So siphongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawa abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe aphetsheya?
Sithanda ukuthi sibonge amanye amabandla aphetsheya, lezinye inhlanganiso ezilwela ulungelo loluntu, lezo esezicothoze uhulumende weZimbabwe ngalolu daba. Siyakwamukela kakhulu thina njengebandla uxaso olungaka, siyalwamukela. Angani bengaqhubekela phambili besekela ukukhangelisiswa kwamalungelo abantu, ngoba phela nxa ukhathazekile uyabuba badinga abangani abakududuzayo, abangani abakuncedisayo edabeni lolo ulalo. Ngakho thina siyababonga kakhulu, sinjalo sinxusa ezinye inhlanganiso ikakhulu ezilwela amalungelo abomama eZimbabwe. Sifuna ukuzibona lazo zikhuluma njengokukhuluma lathi siyabe sikwenze nxa abanye omama abangelani lezo mbusazwe behlukulisiwe. Siyasikhulume, sibasapota. Sifuna ukubona omama bonke labo baba phela, sifuna ukubona bekhuluma. Sicothoza uhulumende lowo ongafuni ukuphikiswa, uhulumende lowo ofuna ukuba yi-dictator, uhulumende ongafuni ukunakekela abantu. Yebo, singabe siku-lockdown, i-lockdown ikhona, i-COVID ikhona, lendlala ikhona. Abantu baku-lockdown, abantu balendlala. Ngakho uhulumende kumele abone ukuthi abantu bayadla lanxa beku-lockdown. abantu bangatshengisela beku-lockdown uhulumende kumele alalele izikhala zona zabo kulokuthi ababophe abahlukuluze. Ngiyabonga. Igama nguBarbara Thanyanyiwa, isikhulumeli ese-MDC Alliance ugatsha labomama olwe-Assembly of Women. Ngiyabonga.